siyabonga Chris lo mavelasi litshona njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni usemiswe umsebenzi ngumphathi ntambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho.
Sika njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe i-professionalism abeseshotha-ke yena aphume ke ayephandle kwelizwe ke evakashe ehamba imihlangano eminingi engalethuthi elizweni kayisinesigalutho iyimhlangano angathumela khona uminista iyimhlangano angathumela u-ambasada iyimhlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe.
Umongameli Robert Mugabe uqhubeka echocha njalo sikhuluma nje ofike eMelika ngapha namhla ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni e-National Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namhla bekhonona ngokuthathelwa abakuthengisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umiswe umsebenzi namhla ngumphathi ntambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere emethesa umlandu wokungalandeli iziqondiso zakhe. Kubika uMavis Gama.
Okukhulu okubanga ngababili laba ludaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumanisipala weHarare umnumzana James Mshure ebekwa umlando uManyenyeni wokungalandeli ngokugcweleyo konke okumele kulandelwe anduba kuqhatshwe umuntu kuleso sikhundla. Ngasikhathi sinye umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ibandla lakhe liqoqa ukuthathela ukaSukwere amanyathelo okumusa emthethwandaba we-High Court ngoba esefuna ukuzifakela eyakhe inkokheli yedolobho leHarare kulaleyo eyakhethwa nguZulu. UTswangirai utsho lokhu emhlanganweni lentathelizindaba emahofisini akhe aweHarvest House eHarare. Utshengise ukukhathazeka phezu kokwenza kukakaSukwere kudaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumanisipala weHarare umnumzana James Mshure ngemva kokuthiya umsebenzi kamnumzana Thendai Mahachi nyakenye.
In view of the minister's threats to the council in Harare, the MDC is mounting an urgent application to the High Court.
Ibandla le-MDCT lizakhweza lolu daba emthethwandaba ngemva kwalokho kwethuselwa kukamanisipala ngumphathintambo wezokulondolozwa kwezabelo nokuthuthukiswa kwawo ukuvimba lelo nyathelo kanye lokulondoloza umanisipala owakhethwa nguZulu. Abe-MDC sebediniwe ukwenza kwenkokelo ezingahloniphi isisekelo sombuso esikhona ziziphatha ingani ilizwe livele lingelamithetho.
Wengeza uTswangirai ethi abebandla lakhe bakhathazekile ngenkokheli yeZANU PF ekuhulumende eqhubeka ingalandeli isisekelo sombuso esavela kuZulu.
The basis of all progress and stability is founded on the rule of law, the independence of the judiciary and adherence to the
principle. Isiqokoqela sombuso uqobo yikuba ilandele imithetho, ukuzimela kwabathumisa amacala kanye lokulandelwa kwesisekelo sombuso. Akukho mbuso ongaphumelela nxa kungalandelwanga lokho. Kungakho eleZimbabwe lithembele kukho. Simzwile umkhokheli wabakubutho uGeneral Chiwenga ekubeka mgci ukuba bavela kuZANU PF njalo lokuba yibona banini balelo bandla okuyinto ephambana lesisekelo sombuso.
Wakhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuba atshele inkokheli yakhe ukuba ilandele isisekelo sombuso. Wagqiba inkulumo yakhe uTswangirai ethi akumelanga kube ngumphathintambo wezabelo lamadolobho okhalazayo nxa kuyikuthi kukhona okwaphosisekayo ekuqhatshweni kukanobhala kamanisipala. Kumele kube yi-local council board eyenza lokho, hatshi uKasukwere. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
umongameli Robert Mugabe uqhubeka echocha njalo namhla ofike eMelika ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi esasungulwa iUnited Nations inyakenye. Umkhosi wokusayina isivumelwano lesi esaziwa ngokuthi iParis Agreement uza kwenzelwa edolobheni leNew York khonapha eMelika ngolwesihlanu. Lanxa bekhona omongameli abazabe bekhona njengomgabe amazwe amaningi akhangelelwe ukuthumela abameli bezinga eliphansi. Umgabe udume kakhulu ngokuchocha esiyale lale phecheya njalo esikhathini esiningi uyabe elanda imihlangano engaqakathekanga. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi lo mhlangano wezomkhathi lo awulahlonzi njalo umgabe lequla lakhe badlalisa imali kahulumende evele isilela.
Kuyatshengisela bakithi ukuthi useluphele lubaba, sakhuluma kudala ukuthi kahambe kiba ephumula kwezimba labazukulu. Useluphele kasenani lelizwe leZimbabwe. I-economy yeZimbabwe is falling, behluleka ukubhadala izisebenzi zikahulumende, behluleka ukuzinika ibonus, behluleka njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe i-professionalism. Abesechocha-ke yena aphume-ke aye phandle kwelizwe-ke evakathi ehamba imihlangano eminingi engalethi lutho elizweni, kayisinethi kalutho. Iyimhlangano angathumela khona uminista, iyimhlangano angathumela u-ambassador, iyimhlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe, sikhangelele ukuthi ungumuntu labasekeli ababili phela. Kodwa-ke uyahamba-ke yena ngokwakhe. Okwesibili singakukhangela sithi kumbe usezibona ukuthi useluphela, akuselanto angayenza ekhaya-ke, usekuholiday nje, sesenza iholiday ebhodi umhlaba wonke, ezidlalise nale mali emlutshwane khona elizweni. So kuyinto embi kakhulu-ke thina silokudana-ke, kodwa sithi hhayi asiphukane vele seluphele, sekuyukucabanga kwakhe-ke, aselanembeza ngesinto.
Ilithi udlalisa imali lapha kodwa yena uthi wenza umsebenzi kahulumende awukhethelwayo.
Yikho ngithi lo ngaphambilini kulo ambassador we-United Nations ohlala khona ngale kwele Melika uyabamfonela nguyo ngathatha-ke leso sigaba ahambe emelilizwe khona ngale sikhangeleyo ukuthi elizweni lethu kakula mali. Sikhangele elizweni lethu ukuthi bayehluleka ukuthi baholise izisebenzi. Sikhangele ukuthi amabhenki kayala mali. Sikhangelele ukuthi i-service delivery kakusele elizweni leZimbabwe. Ithi sithathena le mali elilutshwane sesihamba labantu abaningi sebeklema ama-allowance sebethatha kwakho okuncane sekuthembileyo. Yikho sithi thina kungabi response yethu khona lokho. Kuyatshengisela ukuthi hhayi ngala ndaba labantu beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni National Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla bekhonona ngokutshona bethathelwa impahla yabo kanye lokuhlawuliswa imali yesibambiso sikhathi sonke ngamapholisa kamansipala. Kubika uMavis Gama.
Ngabaphila ngokuthengisa labo behlabela ingoma echaza ubuhlungu ababhekane labo labahlangana lakho ekusebenzeni kwabo. Bafole besuka lapho okuhlangana imigwaqo uNelson Mandela noLeopold Takawira belubhekise emahofisini kamansipala e-townhouse lapho bebefuna ukubona umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni. Umqondisi wenhlanganiso yenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshele intatheli zindaba labakade betshengisela laba ukuba bathethe leli nyathelo befuna ukwazi impumela yencwadi yezikhalazo abayethule ekuqaleni kwawona lo mnyaka ngodaba lunye. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni osexotshiwe umsebenzi ubethembise ukuba lolu ngolunye lwendaba obekuzaxoxisanwa ngazo emhlanganweni obekumele wenziwe labaphila ngokuthengisa laba ngolwesine. bebekhona abaphila ngokuthengisa abalobugoga okubalisa umnumzana Fungayi Munamo olodubo lokukhuluma obekhathazekile njengabanye ngokwenza kwamanisipala kakhulukazi amapholisa akhe.
Amaphobamatha esithenga ngayo engokweni sedubo amadisiport. Amadisiport abantu abashuphikayo. So, si bantu siyasebenza abantu bekantu bangathathi siyakhelakuthi bangathathi izinto zethu ukubuya ethona udubo sakaso siyathubeka.
Ngakolunye udaba olufanayo, abenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square bavinjiwe njalo lamhla ukutshengisela ngokuthula phambi kwedale lephalamende bekhonona ngodaba lokuhlukuluzwa lokutshaywa kukamnumzana Patterson Dzamara emkhosini wokunanza uzibuse e-National Sports Stadium ngomvulo. Kuthe bevinjwe ukutshengisela abe-Occupy Africa Unity Square laba baye emgwaqweni u-First Street lapho omunye wabo umfundisi Patrick Mugadza echumayele ezibophele ngeketani kupholi yamagetsi. Intshumayelo kaMgadza beyigxile kwezokukhuthaza uZulu ukuba avuke asebenzise amalungelo akhe uguqula isimo esesisibi elizweni kwezomnotho. Wasola njalo okwenza kwenkokheli kahulumende athi izenzela santando ingalandeli okuthiwa yisekelo sombuso ingawahloniphi amalungelo kaZulu. Umfundisi Mgadza yena ohlala eCaribbean uke wangena enkingeni wabotshwa kuthiwa weyisa umongameli Robert Mugabe lapho etshengisele eyedwa eVictoria Falls nyakenye kuqhutshwa umhlangano weZANU-PF conference. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Uhulumende weMelika namhla uphe inhlanganiso yeWorld Food Program imali engangezigidi ezingamachumi amabili zamadola i-$20 million ezancedisa kumizamo yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Umkhokheli wenhlanganiso yeUnited States Agency for International Development, USAID, unkosikazi Stephanie Funk uthe uhulumende weMelika uzimisele ukusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ukuphandela uZulu weZimbabwe yena ohlaselwe indlala embi lonyaka. Ngakolunye uhlangothi umanyano we-European Union ulobelane isivumelwano lenhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization, FAO, esokusebenzelana ndawonye kumizamo yokuqeda indlala eZimbabwe. Incwadi kundaba zokukhusela abalambayo umnumzana Everson Ndlovu uthi izaphathisa kakhulu imali ye-USAID.
Lizaphathisa kakhulu. Vele bese sikuthola izima sibona ngani akade besisiza eminyakeni bakhanya ngani ba-reluctant. Owakhathesi bese ngani kuthiwa kulenkinga sifuna ukuthi akuqondakali whether sizaphathiswa or asizosiphathiswa. So ngase kule thuba elinje kuzaphathisa in reducing deficit ukudla evele sikhangeleke nayo kateksi. So kuyi-welcome move sibile ngaleyo. So futhi ngavele siyitola izulu imali ngaleyo yathi yathola indlela yokuthi kuthengwe lokho kudla ngoba vele ukuze lokho phela vele sikuthenga from outside the country akusekho lokhana. So it's a welcome move, siyakubongela khona lokho.
I-USAID ithi bedlula i-100,000 abantwana abacake okwezinga laphezulu, abacake kakhulu abale-malnutrition. Uthini ngalolu daba?
Ukukhula komntwana kuqakathekile at that age up to 5 years ngoba kulapha izinto kumzimba zonke lengqondo okudivelopha khona. So nxa abantwana bengasakutholanga ukudla okwaneleyo at that age bayalimala empilweni. So ukufida-ke abantwana esikolo kuyikuthi ngoba la ngikhaya kuvele akula kulo. So uZulu ukhangelele ukuthi khona abantwana balakho ke beyafuna ukuthi baphathiseke ngaphi esikolweni, bathole ukudla esikolweni. Lakho lokho futhi kuzabangela ukuthi abantwana bangayekeli ukuya esikolo ngoba balambile. Ngoba kaningi-ningi esikutholayo ukuthi khona ngesikhathi sendlala abantwana lesikolo abasayi, balambile, badiniwe, they can't walk, therefore imanga emide. So nxa kulokudla esikolo abantwana labo baza kuba motivated ukuthi bathini bafinyelele emakrasini.
Umntwana nxa engasatholanga ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba esamncane kusuke kumphambanise njani empilweni?
Kulalokho esithi stunted growth. Sebekhule ngezisu kuphela abantwana. That's one. Khonokuyana futhi ukuthi bangatholi ukudla kuyabangela le ngqondo zingadevelophi kuhle okupheleleyo. That's two. Okunye-ke sekuphoza ukuthi umntwana ahlasele la emkhuhlazanyana yonke engenyathelo.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kundaba zokuphandela abalambayo. Kunjalo nje iqula lenhlanganiso yomanyano we-United Nations elibona ngempila kahle yabantwana i-UNICEF namhla lethekelele ezibhedlela lemaklinika eKariba lidingisisa ngomthelela wendlala ebantwaneni. Intatheli zindaba ezihamba lequla le-UNICEF leli zifakazele i-Studio 7 ukuthi zithole abantwana ababulawa ngomkhuhlane obangelwa ikuswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba i-malnutrition. I-Kariba District ngenye yendawo ezihlaselwe kakhulu indlala njalo uhulumende uthi bedlula izigidi ezine abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla. Live talk kulamhlanje sikhangela ukuxotshwa kukameya wedolobho umnumzana Bernard Manyenyeni ngumphathintambo obona ngendaba zezabelo. Sizakhangela njalo lokwenzakala kwamanye amadolobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Edabeni lwethu oluphathelanele zizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe namhla silomnumzana Alistair Zimba osehlala eTexas khonapha eMelika yena ochasisa ngempilo yakhe lapho ethuthela kwelinye ilizwe kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngathi ngisuka mina ekhaya originally sibili asuka ngo-99. Ngathi ngifika lapha ngande 16 years, ngangiseseyingane. So ngathi ngifikile lapha, ngafikela ukuya ku-community college 2-year program. Ngaqalisa i-business, bathi ngapha ngama-community college la kuphe 2 years, and then ngathi ngiqeda lapho ngaku 4-year program eyiye ngipha i-bachelors. So i-4-year program yami ngahamba ku-Texas A&M University ese-Texas, yikho ngayenza khona i-accounting program in emphasis ku-business administration as well.
Yeah. Wathi-ke suqalisile ukusebenza wasebenza uphi umsebenzi?
Ngisafunda ngangisebenzela nala ama-companies amancane akuhayayo abathi ngama-staffing agencies abakufaka nje emsebenzini nokuthi uthole i-experience nje yokuthi ubekwazi into oyenzayo nje yokuthi ubambe mbijana imali ngapho siye esikolo ukwanisa ukuthi uzibhadalele nxa uyenelisa usebenza nzima yakwanisa ukuthi usebenze ama-hours amaningi ukwanisa ukungezelela ukuthi unxa uzifundise ngoba mina ngazibhadalela isikolo anzange ngithole uncedo lokuthi njengabanye abangapha ukuthi bathole uncedo from abazali ngoba mina angingedwa ngazenzela. So kwakumele ukuthi ngisebenze nzima kumaklasi umsebenzi yakhona yayijiyene babekukhetha lapha okuvuleke khona lapho kulo msebenzi khona kuphela wawukhethi. Ngoba beggars are not choosers, so awukhethi lapho yakhona bayakufaka indawo yonke. So wangipha ukuthi ngibone umhlaba ngoba ngakwanisa ukuthi ngisebenze yonke indawo from yonke into lapho ababekhetha ukungifaka khona kulo msebenzi khona ukuthi ngibambe ngisebenze ngiqede. Ngoba mina ngangizimisele ukuthi ngiqede isikolo ngithole i-business, ngangifuna ukuthi ngibe ngu-business manager. Yikhangofuna ukuthi and then ngasenanzelela ukuthi hhayi i-business administration isenta kuko wonke lokho. So kungangipha ithuba lokuthi ngathi ngangipha ithuba lokuthi ngingene ku-business in any avenue nje.
Kunzima okunganani nxa usuka kwamanye amazwe ukuzohlala lapha ungene kusystem yabo yezemfundo yezemisebenzi?
Kunzima kakhulu ngoba nxa ufika lapha uyabo ubuye ngevisa ongela ungakwanisi ukusebenza, ukubanzima. So nxa usebenza ubuye ungumstudent kumele ubuya nge-student visa. Nxa ubuye nge-student visa, you are only allowed to sebenze 20 hours a week. So 20 hours a week and ukhangela ukuthi minimum wage, you are only able to make minimum wage sebe ikhwezile khathesi. But kudala mina ngisafika lapha i-minimum wage yayi-5.25. So nxa yi-5.25 usebenza 20 hours kuphela a week, kuyakulimitha kakhulu imali oyitholayo. Vele sokulimitha khonapho, kulama-limitations amaningi. So kusuka kube nzima for ama-international students ukuthi beuhlufikele ukuthi ngizakwanisa ukuthi ngisize abantu bangikhaya, ngenze lokho ngifika. Uyabule sifiso eziningi zokuthi ngincedise abantu ngikhaya, ngiyenze lokhu nalokhu, ngizame yonke into ukuthi ngoba uyakukwazi ukuthileyo ngikhaya sithi ufuna ukuthi lawo ngincedise. So nxa ufika ngapha ufike iqiniso sele ukuchaya ukuthi ngizakwanisa ukusebenza kuphela 20 hours kusuka kube nzima for abantu abaningi. And kumele ube ngumuntu okhutheleyo lawo, ungavele ufike ubele ivila akunanto ozakwanisa ukuyenza. And njalo futhi le sikolo siyabe sifuna ukuthi la ukhuthale ngoba ungayekela uyaphuma la kusikolo uba ku-drop off. And bangakuthola ukuthi uyasebenza more than 20 hours lakho futhi suviolatile umthetho. So bakwanisa ukuthi bekuxotshe njalo for that ngoba suviolatile umthetho sibili.
Kunzima sibili,
kunzima khonoko. So kumele ube
ukuthi ngicela abadala ngibhadale i-fees ngithole imali yokudla.
Kumele ube ngumuntu obekezelayo kakhulu ngoba good things come to those who wait and also work hard. So kumele ubekezele lawe, ube ngumuntu futhi oyiplana okwanisayo ukuthi imali yakho lawe uyibhajethe ibe ngeyokudla lokubhadala i-school fees lokuyenza konke lokho nxa usebenza njalo.
Lo ngumnumzana Alistair Zimba, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizaqhubeka ngalingxoxo ngeviki ezayo lapho uZimba azakhuluma ngodaba lwezimali zemithelo ama-taxis wona sewaxotshisa lokubophisa abanengi abakwamanye amazwe eMelika okugoqela abeZimbabwe.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya udaba lokwakhiwa kwe-mall eGodini. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlele.
Ngiyabonga mfowethu.
Kuhamba njani ngodaba lwe-mall lapha?
Indaba le eyalapha ukuthi kwakhiwe ku-mall kuBhebhezini ze kukhanya ungathi yonke into now in place ebelesesinazeza abantu ama-vendors iBulawayo City Council ibasusa endaweni lezane zabantu bafakwe izindawo. Indlela yokuthi ba-create indlela yokuthi kuqalise ukwakhiwa and besithenjiswa. Ukhulume ngakuthi loba nina umsebenzi ungaqalisa. Kodwa-ke osokusenzakala yikuthi sokukhansa sokuthola futhi sokusuka lezinye inkulumo ezikhona. Konke sokuvunyelweni ukuthi sokufanele kuqalise ukwakhiwa ngendlela ebesinikwa ngayo imbiko. Kube lo mhlangano phakathi kwe-council nge-Friday igoqela u-resident minister uMama uSandi Moyo, igoqela lo minister lo we-local government ukaSukwere, lo permanent secretary uGeorge Mlilo. Ngawo subalelo phepha kukhanya ungathi kulokunye abakusolayo uhulumende ungathi esola kokunye. And inyizwe ebeyatshengisa ithi yona kukhanya ungathi uhulumende
usefisa ukuthi umsebenzi lo ume kuqalise kutsho ukuthi kusuke kuthenda kodwa ke asilabo ufakazi sasiloko sibambe kulezo news kuphela sikabambi kulowo ufakazi ukuthi ngokuyiqiniso kumbe kungamanga
kanti vele nqa kuliqiniso umhlangano onjengawo nalo akumelanga kube labameli zakhamizi njengani
uhlupho lwethu lapha eZimbabwe kwesikhathi sengathi lo hlupho lokuthi kulabantu abafisa inqabisi endobe engabizi kulakho ukuthiwa kufanele ubize all stakeholders thina siyakukhola ukuthi umlando onjalo ofanele ukuthi ngakubiza ama-stakeholders wonke kwaba labameli bezakhamizi kwaba labameli nje bonke abantu be-industry bonke abantu kuzodiscasswa kubonakala ukwenzakaleni ukwenzela ukuthi nxa kuthathwa isinqumo abantu bafake imikhumbulo ndawonye ngoba lokho kwenziwayo laphana egodini ukuthi kwakhiwe sikhanele ukubana kuncedise kumbe kuvumelelise ibulawayo i-community yakobulawayo yiyo ezabenefita so ke kuyiproblem yokuthi basuke bavayelana bodwa kumbe leyo directive izaba liqiniso kumbe ayisiyoqiniso abantu sivula amehlo ukuthi sifunde kuzenzakalani
kodwa zona izakhamuzi bezisithini ngodaba lona lolu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi labo kuthiwa bekumele bayakhe abanye bakhona ngabe South Africa
iqiniso yikuthi izakhamizi bese zikuthokozelele ukuthi nga kuzakhiwa lapha egodini kutsho ukuthi ibulawe layo izathuthuka so kube lalumbiko njengezakhamizi asikahlali phansi ukuthi shiwa siku-reviewed pho nxa kwaliwo kodwa lapha ke ungivumele ngiletha ama-views ami lami engakutsho mina ngase ngiletha ama-views ngi-analyze yonke into eyenzakeleyo ngakuukuthi uhulumende uqinisa ukuthi kulokunye i-council yakonayo thina besithi nangawo uhulumende uyavumela ukuthi ukwakhiwa lokuqhubeka kuye phambili ngoba i-development bese kusenziwa okungenziwa ngakuthi kuthiwale kule nto ezingahambanga kuhle zilungisiswe zilungisiswa kodwa uwakhiwa kuqhubeka kusiya phambili ngoba kule problem yokuthi into le ingamiswa kuthiwa ibuyele kuthenda iproblem esinazo ukuthi kuzathatha ingxenye eminye iminyaka afta ethile kungakabhasi kukanti abantu bakobulawayo besekhanele kudivelophe ngoba nxa ungananzela imoli yani khanye ngathi zalithi imisebenzi eminingi khonapho kusakhiwa ibuye futhi incedise imisebenzi kobulawayo sokwakhiwe sokulamashops abantu sebesebenza so ke sibona ungathi ukumisa kuzabisela intuthuko emuva kubisele obulawa emuva
bona kade besebenza egodini laphana bethengisa laba makhombi bangapi njengoba sasizwe ukuthi wabasuke
ye obesukusenzakala kade sinjoba ngijile ukuqaliseni ukuthi i-council isiba relocator lingananzelela from iviki liyani ephelile abantu abathengisa babebekhutshwa beswala abanye beswala abanye sebele kumasotsha avenue ngale abanye kuthiwa bazahanyiswa ku-15 lawa amakhombi abanye kuthiwa bazahamba ngale kozupco abanye kuthiwa bazahamba bekuyindlela yokuthi abantu laba basuswe laphana kuvule isikhala sokuthi nxa kusakhiwa kungabi lo hlupho lokuthi abantu bebephambanisa umsebenzi wenziwa lapha
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli abahle libe lesikhathi esihle
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilayo
Siyabonga jahelidala ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umiswe umsebenzi lamhla ngumphathintambo wezentuthuko yezabelo kanye lamadolobho umnumzana Sevia Kasukuwere. Umongameli Robert Mugabe uqhubeka eChocha njalo ufike eMelika namhla ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni iNational Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla. Kwanelokwa lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.